de pele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asineke sibathembe Babu Gandhi. Asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi konke lokho abakwenzayo kunqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezi mota zikahulumende, angithi abantu bakuvunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkosi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 Harmonized General Elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out. We must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo lokho akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi lamagama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi lapha kade beyogcoba khona inkosi yamaNgisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba. Kodwa esikwaziyo ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi lawo ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuya bukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse ngasho ngendlela ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke, uma ufuna ubudlelwano bethu bubuyele kokujwayelekileyo, kufanele ukhetho lube ngolukhululekileyo, kungabi nezihibi. Lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele, siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye, engabe lamagama ewakhipha ngalezo kuluma babenazo ezama ukuqinisekisa. Kodwa ke njengabantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona iqembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi, kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka. Ayisilo qembu ongalethemba, sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini, besebenzisa amasosha, besebenzisa amaphoyisa, besebenzisa zonke izintambo ze security yelizwe. So ke hayi, asingeke sibathembe babugandi, asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambilini kokhetho, ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na, kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka?
Ngokwami ukubona babugandi, ukhetho lolu luzafana nolunye osolwedlulile. Ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona. Uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yona le edlulileyo kwandulela lona lolukhetho, indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka, esibone kubotshwa ngayo ama-politician, ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo, akusithembisi ukuthi lolukhetho luzahluka. Njalo akusiphi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama-elections akenzeka ngaphambili. Futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo, ngibona ngathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PF. Iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli Thamisi, i-CCC. Indlela ongathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula. Siyakwazi ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini.
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela, ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimota ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa nguMnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision, njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution, uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silo mthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe ukuaccessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ePhalamenti baba Mafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
IPhalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla ibandla le-CCC okwamanje lilamamembers angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani kufanana le nje ekhonkotha indlovu, indlovu yabe kuyisikhambela. Enye indiza khonkotha inyanga, inyanga yabe kuyisikhambela. Siyazama kodwa khathesi asila mandla okuthi singayenzani ephalamenti. Singakhuluma kungabile tshukuntshu, njalo sibona ngani kungabe iphalamenti le iyaphangisa ukudissolve kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezimota zikahulumende, angithi abantu bavunyele ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza eliqhatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela, lifa labantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilo mthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Ngibona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le-accountability.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Jaramba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulaloko abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela lokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngomoya wensuku ezithile ezimbili ezintathu. Abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakuzuza kanti kungani ama-bills leqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi lokukhona ukuthi i-billing system eBulawayo City Council kathesi ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi ubana bangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokho, lamanye ama-bills siwaveza silegcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi ukuthi Paul othethwele ibhili yakhe njalo phongo uyabhadala engazange adingisise kucouncil kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafanele ngabazibhadala. Esilethemba lokuthi icouncil ufanele kulungiselwe ngoba sesizabatshela ngakho, kodwa ukuthi amabhili anjalo abuye ebantwini liqiniso sibili ukuthi i-billing system ufanele ucouncil ayinanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha, ikwehluleka umsebenzi kamanisipala na?
Well, kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuyabe kulesizathu yathola labantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe sibalale ukuthi nga abantu besebenzisa amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakala kubala amamithaba benjalo abantu kufanele babhadale kodwa ukukhathazayo lama bills asukaqanze abantu nxa sebesiya kukhansela bathola lama bills aqanze kakhulu ende bese kunanzele ukuthi kule mistake yenzakale yiko kuhluphe khona sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le billing system ye council abantu bese behlale sebekhonona bengelaqiniso ukuthi ama bills abatholayo kambe ngama bills aqondileyo yini so ilihlo besilalo kodwa i council isikhathi esinenze sizaxoxisana layo njenge council ezakhamize ebhupra ukukhona ukuba kunanzele bakulungisa endama ama bills wathale bahambe bewalungisa so bese kujoye ukuthi hey billing system ye council isafuna silukunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngalemuva okanye ama high school amaningi lanxa ngathi nje ngathi ayehla kodwa aloke sibakhona so esithi council ayiwabambe laphi size sithi ukuthi engxenye ama bills angaye bantwini i council ngayawa khangela ama bills wonke ukuthi le yabi khangela imali ephezulu ngathi aqwe abayawasola bahle babambe bangathumele bantwini bathume beyaze beqinisa ukuthi baya correctile kume sebeqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so ikokuqade kulokuthi ama mistakes angabe bonakala sefike bantwini kokukhathazayo khona so ke yosukuma isithi council ukuthi ayi ama bills lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangela nje izisebenza council wakhangela sihambe through zibondi le ingabe le nsolo bakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayiqondise beyangakuhambisa ama bills ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo leZipra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978. Obamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi kothandekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke otungamile osithandekile ogila sayidi udube nababani abanye nje engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandelo kankulunkulu. Ngiyabonga mani ukuthi izwile sekunomzamo obakhona la eSouth Africa bekhulumela isizwe sabamthakazi, bekhulumela isizwe sasemandebeleni, bekhulumela isizwe sikamzilikazi futhi siyahlupheka nje eZimbabwe phinde nangapha futhi emzansi nakho kasiphatheki kahle siyahlukunyezwa futhi. Kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele bababhekelele kuyinto enhle kakhulu. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga ubabumoyo ngokuthi bakucabange leyo nto leyo babe ney'nkulumiswano ezinjalo. Ngibesengincusa futhi ukuthi asibambaneni emathebhelelini ezewolo, asibambaneni senzele into eyi-one. Ngiyabonga uma singabambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume linyathele insipho lishelele. Okhulumayo ngikholele isizukulwane sakwamazwi umntakadube esedlule, ngikhuluma ngendawo eMpumalanga kulesi-South Africa. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, siyabonga kakhulu, sibonga izinhlelo lisipha zona. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba. KuseZimbabwe kuphela ozobona umuntu ofaneleke yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupu omunye ongu-presidential candidate weniphathi ecourt. Laba ngabantu nje abazehlulekele ukumobilize abantu. Yebo kambe i-delimitation report ayikho, kodwa bona into yokuthi election postpone ngakhona bafuna izani ihlale embusweni kuze kube nini umunzoro yakubona ukuthi sokuphelile ngayo ngoba uhlulekile uhlulekile ukumobilize abantu ngisho namacandidates wehluleka just ukufilter amacandidates singasabali lama zero zohamba ewathole
Studio 7 njani kodwa basakaza abahle hayi ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kuthiwa i-MRP ikhuluma ngokuthi amashona nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukhuphukela inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona uma sithi amashona siyawazi ayisiwo wonke amashona alengqondo embi i-system yezimbabwe isapota amashona kuyafana lakhona laphana kuqala izanu p f ilweli uzibuse sasithi silwisana lamakhiwa ayengasamakhiwa wonke sasilwisana lawo amanye amakhiwa wasincedisa siye sithole i-independence yethu kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa babesincedisa kunjalo ngoba i-system yakhona yayisekhenda amakhiwa layo ekwazi engumkhiwa ukuthi i-system le isekhenda thina kodwa kwakungamgwadisi waye amashona uma sebeyenza i-system yabesekhenda bona uma sesithi amashona yiwarongo kube sokuthiwa silobandlululo yikuzenzisa lokho yikuzenzisa bakhona abakuncengayo kumbe kuzanu p f abatsho njalo siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo but i-system yiyesekhenda amashona siyazi silobuhlobo lamashona lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona kodwa lokhu akuniki manhloni ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokhu kodwa amandebele la kwata sisithi siyenzisa i-tribalism bayazenzisa
molweni esitudo vo ndebele molweni esitudo muhle umsebenzini wenzayo ukusiphathela indaba zasezimu sinimamele silapha e-South Africa ke thina sisilaphe Eastern Cape sinimamele siyamba nani ayiwishi izimu ingakhululeka kube kuhle siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-Engim Gardeni inkosekhaya e-Eastern Cape ndingumxhosa ndithetha isixhosa kodwa ndihamba nani
elinjani basakazi labalaleli lonke uyazi ukuthi kwesi sikhathi sezwa abantu abaningi lapha ku-Studio 7 bathi hey i-tribalist kayifuneki uyazi ukuthi asikhuluma abantu abageke e-South Africa asikhuluma abantu abasemazweni ophonga ukukhuluma nje kuphela into ongayiboniyo thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abasezimbabwe lapha abasemathebuleni labasemashonaleni yazi ma umuntu osemathebuleleni uhlala phansi ukhangele isimo esilaphana ezimbabwe ukuthi uhamba kanjani mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa ngumuntu wasemathebuleni ingakhankasa iHarare ngiyala lokumtshabe ngamtshalo omuntu ngiyala so umuntu oyethebhalisi kunabombane ngoba ayeharare wonke avunyele ukuthi ezokhampeni emathebuleni uchamisa siyamvumela umnankakho uyavunyelwa omuzwe labonkebavule kahambe umqondisi kwaphana ethi yakhampeni emashonaleni libona ukuthi zabuye bebenzeni kumbe any party esibhangelize ubona bengayi khona kale mathi emashonaleni lube bethi ba ama-national party kodwa akulanto abazayithula khona emashonaleni ha madoda i-tribalist akula tribalist emathini i-tribalist khona kale emashonaleni ngapha kithi akula tribalist
Studio 7 ndivuka njani sihlobo ndivuka njani bangane ngezindawo hayi ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi amen bantu bakithi bathakwaza bahle bathwakaza bahle kulabanye bakithi abalokhe bengazi ukuthi umthwakazi kuyini kulo jaha lapha ke ngidlalela i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane awu bakithi jayele banzi hayi usesebunyameni jayele banzi akuzame ukuthi ujoyine imthwakazi phose ungalungelwa ende bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa ke awukazi lutho joyina umthwakazi kusesemasinyane jayele banzi ye hayi ngiyabonga vuka mthwakazi vuka abantu ngobani abantu yithi abantu qobo phambili nge-MRP ngiyabonga nguzikode khonale kwelasebotswana amen
qumhlelele hayi asihlaziyeni madoda asihlaziyeni abantu basithathaphi sibindi
lesingaka sokuthatha ilizwe befaka esikhwameni belenze labo bebodwa. Now into nje engizama ukuthi sikhulume lapha madoda abantu bakithi labo mama nabantwana konke. Ye mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyi-1 kanti vele ilizwe leliyana ngeliyabo bani kanti amashona lamandebele babe bangani ngamagugurawundi babe bangani. It's not true. In brief, iZANU yayifuna ukwenza i-one party state isazi ukuthi kule zaphu izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo. So akula Joshua Nkomo athengisayo, uJoshua Nkomo was a national leader. Now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho mina ngangiphakathi kwakho nyakwazi njalo ungangibuzi ukuthi why ngisegoli ngabalekela iZANU 1986 befuna ukungibulala because mina ngini ngiyizaphu. I'm opposing iZANU. So impi ekwakuliwa laphana ngegugurawundi kwaba igorele masimba ebanu, that was 1980. Ngekwakuyakhe kwaba igorele legugurawundi ngo-1982 babedinga amagama amalokuze nakhona. So ke igugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu ngoba izaphu injani izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula iZANU. So into engiyitshoyo ukuthi please we mustn't fight the tribal. Asilweni le nto ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe iZANU PF. Not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amandebele amashona. This is the unfound impi ezaliwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena uma usuyalanda indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi ukuthi wathatha inkomo zamashona mina ngangekho anzanga kubona lokho. So we mustn't fight tribal, let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni iZANU kuphela. Lokho okuningi mina angibona is an unfounded story akuyindawo. Thank you very much. Bye bye. Thixo anibusise, siyabonga.
Ye Studio 7 ngithona njani Studio 7? Hayi thina siyathona Studio 7 kanti vele ngihlale phezu kodaba Studio 7 kanti laba abantu bona laba abatshontshe imali bona uhulumeni omnankakho lapo babangelwa yini? Baboshwa ngobani bona? Baboshwa ngobani? Umthetho na kumele uphela ungakhethi ma umuntu ehona vele umshaye kanjalo kusebenza imvalo yomthetho. Hayi ukuthi kuthiwa bona azelokhu bebopha abanye bona beshiya ngaphandle nawo banecala bayatshontshe igoli.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika idale lejuri lesigaba seNew York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli wele Melika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi Jean Carroll. Ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million. Okunengi ngodaba lolu asiluzweni kungxoxo esenze lo mnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sibe siseside sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu ukuthi ngikubona laphana uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikijeni laphana. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho ke akangimangali nxa ngisizokuthosa kumele ukuthi ambhadale lwana umama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba wokuthi ancintise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa. Hayi, ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi noba mina ngangena lapha kuMain Street ngifike ndubule umuntu awele phansi afe. Ngiyabeloke ngilabo futhi abantu bambona ba abasoze babone ukuthi ndubule umuntu lapha. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokuthi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqakathekileyo isecret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazone ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama nguChris Gande, asibaneni njalo kusasa.